Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlazinye kumbimbitho 2018 nguntungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ekuqineni kwe-MoPub exercise saregista abantu 5.3 million. With a few, saregista 5.3 million abantu. Ikhoisa kuzuzayo. Kodwa kade sesile process ethiwa decrypting. So ama numbers angkona, they are getting down.
Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho ithi isebenza gadalala ukuze kube lokhetho olukhululekileyo elizweni.
Njengoba sichilo sadika siyali uthupu lawayo kathuthuki esikwalayo yikuthi kuvuke kuthiwe asikho lapha kulendawo. Njalo singatshengiswa nga indawo eproper, sisakhangela ukuthi council isitshengisa indawo esusa khona iqondisa abantu indawo ecacayo abantu abazafika bathola ukuphila khona.
Abaphila ngokuthengisa kanye labemijova edolobheni lakobulawayo bathi kabasuki endaweni yegodini ukuze kuqale ukwakhiwa igodini mall bengakatholiswa ezinye indawo zokusebenzela. Ibandla le-MDCT selimise isikhulumeli salo umnumzana Obedi Gudu ukuba lilunga lebandla njalo lalaya unkosazana Thokozani Khuphe labanye bakhe ukuthi baqalise njalo ukuqhuba inhlelo zebandla nxa bengafuni ukuxotshwa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi isebenza gadalala ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe oluzasuthisa wonke umuntu. Kubika intathelizindaba yethu uMavis Gama.
Abezeki bathi njengoba seluphelile uhlelo lokulanda abantu ukuba babhalise kugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe-BVR Voter Registration Blitz, asebe ngakho kwamanje kulungisisa abakutholileyo ukuze baphume logwalo lwe-voters roll. Embikweni kamgcini sihlalo we-ZEC obalwe ngomunye wama-commissioners unkosikazi Joyce Letitia Kazembe uthi lanxa lolu hlelo selugqitshiwe uzulu lokhu eseselethuba lokuyabhalisa kulezo ndawo ezivele zikhona ezigabeni laseziqintini abayizo.
From the time saqali iblitz ngo-October bene up to the end, ekuqineni kwe-MoPub exercise saregista abantu 5.3 million with a few saregista 5.3 million abantu ikhoisa kuzuzayo. Kodwa kade sesile process ethiwa decrypting, so ama numbers angkona, they are getting down. Sesiba malutshwane bijana and ama numbers they will continue to come abantu be register between now up to 12 days after nomination court.
Ubufakazi asebelabo unkosikazi Kazembe uthi buveza ukuba inani elikhulu lababhalise ukuba babe lelungelo lokuvota kungabe kusigabeni seHarare abakusilinganiso sokulichumi lane ekhulwini 14%, kuthi ezigabeni zemaNdebeleni kakhulu eMathebeleland South inani labo libikwa liphansi kakhulu.
Angazi ukuthi I'm really not sure what causes that. Sababona sebebuya kuMoPub abaningi sibili sebuya kuMoPub. Angazi ukuthi babe yi-lethargic yini kumbeni ba angazi ukuthi kumbeni babe ngi-latrust le process yangkhona kumbeni ama-figures lawa they don't really reflect the correct situation. Ngoba wazi ukuthi what a number of abantu ababulawayo eMathebeleland South baya ku South Africa, quite a number of people. So i-population seyanikwa leyi is provisional from statistics. So abanye kubeni kabekho eBulawayo. Kodwa in the last days babebuya sibuye. We registered quite a number of people during the mobile.
Abezeki baveze njalo kuba isilinganiso esedlula kancinyane amathumi amahlanu lane 54.5% sababhalisileyo laba kungabesifazane abakuchaze njengoqonga ukukhulu nxa uqathaniswa lenani lababhalise kulungiselelwa ukhetho luka 2013. Abezeki bathembisa ukuba bazimisele ukuqhuba ukhetho oluzokwamukelwa ngumuntu wonke kungekho kukhonona njengalokho sekuthe kwenzakala ngesikhathi sokhetho eminyakeni edlule. Bagcizelele ukuba osekumisiwe kuluhlelo lokubhaliswa kwabantu belandwa duze lendawo abahlala kizo kodwa luqhubekela phambili endaweni lapho bekuvele kubhaliselwa khona ezigabeni zonke ezilithumi laseziqintini ezedlula amathumi ayisikhombisa 73 centers. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ikomiti yetale lePhalamende eMelika eleCongress ebona ngobudlelwano phakathi kwaleli lizwe lamazwe awezwekazi leAfrika ibe lomhlangano izolo okuhlaziya umumo oseZimbabwe okwamanje. Amalunga aleli tale akhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi aqhube ukhetho olukhululekileyo njalo ehloniphe amalungelo oluntu ukuze amazwe omabili abe lobudlelwano obuhle. Ekhuluma emhlanganweni lo umgcini sihlalo wekomiti ebona ngobudlelwano bemelika lamazwe eAfrika umnumzana Ed Royce uthe ukuze kube lobudlelwano obuhle phakathi kwemelika leZimbabwe kumele uhulumende eqhube ukhetho olukhululekileyo kungela kuqilibezela. URoyce uthe uhulumende weZimbabwe kumele alwisane lenkohlakalo ayiqede ehloniphe imithetho yelizwe njalo elondoloze amalungelo oluntu nxa efuna iMelika iyekethise izijeziso eyazifakela iziphathamandla zikahulumende ezigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa ngokwakhe.
The July elections, they're quickly approaching. This will be an important test. But elections have got to be credible.
Ukhetho osolusondele luza kuba isivivinyo esikhulu kuhulumende weZimbabwe. Kumele lolukhetho luqhutshwe ngokukhululekileyo njalo kungeladlakela. Uhulumende kumele njalo ethathe amanyathelo okuqeda inkohlakalo, elondoloze amalungelo oluntu njalo eqede udlakela. Amalungelo abantu kumele ehlonitshwe. Kumele kube lenguquko kukho konke lokhu ukuze sidlelane kuhle.
Amazwi kaCongressman Royce la agcizelelwe abanye bakhe ababili uCongressman Christopher Smith loCongresswoman Karen Bass. Abathathu laba bathe elemelika lingasuthiseka ngokhetho lokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu lizakhangela ukuthi lingaguqula na umthetho wezijeziso owezidera owethulelwa iZimbabwe yimelika ngo-2001. Abanye abaphatheke emhlanganweni lo beyizikhulumi ngoke waba ngumeli weMelika eZimbabwe phakathi kuka-2009 lo-2012 umnumzana Charles Ray, umlimi weZimbabwe omhlophe umnumzana Ben Frithi lo-Dr. Chipodendere yena ofundisa ezombusazwe eMelika. Umnumzana Ray ukhuthaze elemelika ukuthi lithuthukise ubudlelwano balo leZimbabwe alubana kuthe kwaba lokhetho olukhululekileyo kungakhathalekile ukuthi yiZANU PF enqobileyo kumbe yiliphi ibandla. Umnumzana Frithi yena uthe ukwephulwa kwamalungelo oluntu kuyaqhubeka eZimbabwe lanxa nje sokulohulumende omutsha. Ngakho ukhuthaze elemelika ukuthi lingayekethisi kudaba lwezijeziso elazethesa eleZimbabwe. UDr. Dendere laye uthe akukabi lo mbuso okhululekileyo eZimbabwe ngoba uhulumende eqhubeka ehlukuluza uZulu. Kulezinye njalo isizalwane zaseZimbabwe eziphathekileyo kulumhlangano ebezize kuzwa nje. Omunye wazo ngunkosikazi Sibongile Ncube.
Kube umhlangano oqakathekileyo and kuzwakele ukuthi iAmerica imelele ukuthi ibone ukuthi uMnangagwa ubuya lama-reforms anjani kwenzeka ukuthi iAmerica ibe engaged. America namhlanje itshengisile a positive willingness and to help, to invest and to partner le Zimbabwe so that kube le lokwakha economy ye Zimbabwe.
Omunye njalo obekhona ngumnumzana Thabang Nare, yena olwela amalungelo oluntu.
Esikubonileyo ukuthi isifiso sikhona kwele America ukuthi libe lobudlelwano obungcono neZimbabwe. Kodwa kulezinto ezenza ukuthi kufakwe izidera ezingakajinji. Ukuthi idemocracy, ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu akukafiki kusibanga leso esikhangelelweyo. Ngakho uhulumende weZimbabwe okhekhelwa ngobaba uMnangagwa kumele usebenze gadalala ukuthi kube le election ukhetho olu free and fair oluzwenza ukuthi abantu besuthiseke ukuthi iZimbabwe isingene indlela entsha, indlela ezaletha inguquko lentuthuko lokukhululeka kwezizalwane zeZimbabwe.
Bebekhona njalo abanye abasekela ibandla leZANU PF abaze emhlanganweni lo ukuze lalela abafana lomnumzana Frank Guni, yena othe amalunga ebandla lakhe lawo ebemele enxuswe lidale leCongress ukuze ekhuluma lawo emhlanganweni lo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ibandla leMDC namuhla elimise umsebenzi kancane isikhulumeli salo umnumzana Obedi Gutu limethesa icala lokubangela ukungezwani kuleli bandla. Embikweni eliwethule kulandela umhlangano wedale leMDC National Executive lo National Council, leli bandla lithe udaba lukaGutu luzahlolisiswa ngemfanelo maduze. Okwamanje isikhundla sikaGutu sesibanjwe ngobe ngumsekeli wakhe uNkosazana Thabita Khumalo. Kusenjalo leli bandla lithi uNkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Bednico Bhebhe lomnumzana Love Moyo bona abaphikisa ukukhethwa kukamnumzana Nelson Chamisa ukukhokhela leli bandla sebephiwe iviki ukuthi baziveze kuleli bandla njalo baqalise ukulisebenzela. IMDCT ithi izathatha amanyathelo anzima nxa bengaqhubeka besethula imbiko etshiyeneyo bengakhulumisani lezinye iziphathamandla zebandla. Kusukela namhla akusavunyelwa ukuthi abathathu laba kanye lezinye iziphathamandla zebandla zethule imbiko ngaphandle engaphumi kusikhulumeli. Amadale omabili la aphinde athi uChamisa nguye osebambe isikhundla sikaTswangirai esokukhokhela ibandla leMDCT. Abaphila ngokuthengisa kanye labemichova edolobheni lakoBulawayo bathi kabasuke endaweni yeGodini ukuze kuqale ukwakhiwa amavinkili lesitichi samabhasi lemichova kulindawo ezabizwa ngokuthi iGodini Mall, kubika uBathabile Masuku.
Bekulusuku nje olufana lezinye endaweni yeGodini lapho abathengisayo labemichova abasebenzela khona. Bebezithengisela banganake lutho, kodwa besazi ukuthi namhla lusuku obelubekwe ngukansili kanye leterracotta lokuthi basuke eGodini ukuze umsebenzi wokwakha uqale. Unkosikazi Nonhlanhla Hlabangani othengisa egodini uthi bayala ukusuka ngenxa yokuthi abakatshengiswa indawo eqondileyo yokuyasebenzela hatshi iganga.
Lokhu esikhona umhlaka 1 obekuthiwe sonke siyaphuma khona. Into esizamayo ukuthi siqalise sibe le nkulumo la bantu becouncil. Njengoba sichilo sadika siyali uthupu lawayo kathuthuki esikwalayo ukuthi kuvuke kuthiwe asikho lapha kulendawo. Njalo singatshengiswa nga indawo eproper, sisakhangela ukuthi council isitshengisa indawo esusa khona iqondisa abantu indawo ecacayo abantu abazafika bathola ukuphila khona, nothi iganga ukuthi umuntu uzaqonda egangeni.
Omunye njalo osebenzela egodini umnumzana Albert Chuma uthi amalanga abawaphiweyo malutshwana ekhonona ngokuqhatshwa kwabazasebenza ukwakha egodini abathi kwenziwa ngudlu.
Ngithi kodwa ke amalanga la kade besiphe wona bemalutshwala ukuthi nana sibe sesipomile ngoba lapha siya khona sikabi kwazi kumele siqale sibone lapha siya khona ukuthi izindawo eziright. Njalo khona okokuqhatshwa kwakhona lokho ukuthi njoba thina yithe silahlekelwe imisebenzi bekumele bakhulume basinike i-time ukuthi lati sibhala abafana silahlekelwe ngumsebenzi kuweza abafana laba labo basebenzi abakabhalisi lapha kumele kubhale thina esilapha esilahlekelwe ngoba bona abakwazi lutho phela ukuthi abalahlekelwe yi sebeza faka abangani babo ezihlobo zabo thina sesishwele umsebenzi abantwana sibafundisa khona.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabasebenzela egodini unkosikazi Thulisiwe Chongwe uthi bayazi ukuthi kumele basuke kodwa abachedi ngenxa yokuthi balahlelwa iganga.
Njengamtha kumhlaka 1 lapha esiya khona asikatshengisa lapha abazama ukulungisa khona lapha bathi bayalungisa khona kwezindawo lapha esifune khona kodwa singakatshelwa indawo zakhona aziyenzi ama measurements anje akuqala esasivele siwasebenzisa izitendi akusalingani kho kuyimkodo baminyanise imkodo vele engasebenzeki akusebenzi kuhle vele lapha kukhona khona kufanele ukuthi basilahlele iganga.
Unkosikazi Nomalizwe Sibanda uthi useleminyaka engamachumi lasishiya kalombili ethengisa egodini uthi ufuna ukwazi ukuthi nxa besuka lapho kuzabhalelwa naphansi ukuthi bazaphenduka endaweni zabo nini.
Mina i-development kobulawa ngiyayithanda, ngiyayisupporta, kodwa into engifuna ukwazi ukuthi I've been trading la since 2000. Sendle 18 years in trader lapha. So mina my fear, into engifisayo ukuthi masuka la sifuna a written thing etshengisa ukuthi yithi thina just trader la is affected esizabuyela futhi. Hayikho nokukhulunywa verbal ukuthiwa lizabuyela because there's a lot of corruption.
Othayela imichova eya ephumula South umnumzana George Sithole uthi lokhe besegodini yenxa yokuthi ikhampani yemichova ayisebenzelayo ayibatshelanga ukuthi basuke.
Thina tesiyakwazi ukuthi siyasuka siye ngaphi, abazange besitshele phela ukuthi siyasuka siye ngabakobhukti. So yikho kwenza ukuthi sibe silokhe sila. Khona vela pha sebezama ukuthi khona ungabi le mali.
Ukhansili wakobulawayo kanye lomqondisi wekhampani yeterracotta bethule imbiko echaza ukuthi inkokheli zabathengisela egodini zacela ukuthi kwengezelelwe isikhathi sokusuka egodini. Ngakho abathengisayo labemichova bangezelelwe ngeviki kusiya kwezimbili ukuthi basuke. Nimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Umthethwandaba namhla unqume ukuthi umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya usikomitsho amapholisa kanye lamapholisa ayisithupha kumele bebhadale abantu abadudulwa eplazini leManzowu ngonkosikazi Grace Mkabe inkulungwane lenkulungwane zemali. Unkosikazi Mkabe uxotshe amakhulu ezakhamizi zeManzowu ngo-2015 efaka inyamazana eplazini leli. Lokhu kwenza amagqwetha lwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu aweZimbabwe Lawyers for Human Rights acela inkundla ukuthi ingenele abantu laba behlawulwe ngoba badilizelwa imizi lempahla zabo. Lanxa nje umkamgabe ube ngumnini ndaba, umthethwandaba uthe abamele bahlawule abantu laba ngumnumzana Obert Mpofu, umnumzana Godwin Matanga kanye lamanye amapholisa ayisithupha. Kunjalo nje umthethwandaba we-High Court kwele South Africa lawo unqume namuhla ukuthi onke waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Jacob Zuma waphambanisa njalo wephula umthetho ngokusekela ukuvalwa komthethwandaba we-SADC Tribunal ngomnyaka ka-2012. ku-Livetalk ukuhlelo lwabesifazana sihluzeni bomama lamhla sikhangela osokwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuphakamisa omama kunsuku ezilikhulu engene embusweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafithane. Abohlangothi lokulondoloza ukuthula kumanyano we-United Nations bathi kufe amalunga ebutho labo lokulondoloza ukuthula kwele mali amane kwalimala ambalwa ngemva kokuba imota ekade ekuyo igxobe umaquphula esigabeni seMopti. Itale lephalamende la kwele melika seligqibe ukubunjwa komthetho okuqinisa ubudlelwano bemelika lele Taiwan kwezamabhizimusi osokusele ukuthi umongameli Donald Trump asayine kuphela. Sibuyele kudaba lobudlelwano phakathi kweZimbabwe elemelika. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga lesiphathamandla sebandla lezanu-PF umnumzana Effort Nkomo. Izolo leli dali idale lemelika leCongress libe lomhlangano wokuhlaziya okwenzakala eZimbabwe. Emhlanganweni lo Congressmen bathe ukuze ubudlelwano buvuselelwe eleZimbabwe kumele liqhube ukhetho olukhululekileyo njalo lihloniphe amalungelo oluntu. Umnumzana Effort Nkomo, isiphathamandla seZANU-PF, usungula lingxoxo.
Hayi, kuyezwakala ngumbono omuhle. Lapho kulohlupho khona, kuqakathekile ukuthi abantu bahluzisise ukuthi lokho kade kuhlupha, kambe laba kade behlupha bakubambe njani. Kukhanya ngezithembiso ezikhona lokukhanya okukhona, kuyathembisa ukuthi hayi, inhlonipho yoluntu ikhona. Ngoba ungabona umuntu kumbe ubone ibandla izolo belingafuni ukuthi abantu abakhatshana bezobona ukuthi lenzani nxa kulokhetho. Ungabona nxa ibandlalelo kumbe asebephethe ibandlalelo sebesithi kati sifihlani, sebesivalelane abantu ukuthi bezobona, kutshengisa ukuthi kababuye bazibonele. Lapho kulohlupho khona babona ukuthi hayi, bekulohlupho la, okulungiseka kulungiseki.
Ngiyakho inqobe ebaba Mhlanga, ngena khonapho.
Okokuqala, lami ngivumelana loNkomo ukuthi inkulumo yabantu beMelika uma besithi izijeziso ukuze bazesule, bafisa ukuthi amalungelo oluntu lakho konke okuphathelane lezokhetho ukuthi lube free, fair and credible, kumele kube khona. Ngiyavumelana labo, ngivumelana loNkomo uma esithi lapho kulohlupho khona kumele kulungiswe. Kodwa iproblem engiyibona ikhona ukuthi eZimbabwe uhulumende okhona kathesi illegal. So uhlupho lukhona ukuthi ukhetho lolu lamalungelo oluntu lawa aza kuba khona yini, ngoba already sibone bona bodwa indlela abehlukane ngembono ngayo, baze baphathelana isikhali, abanye baqhotswa babaleka basabalala iganga. Ungabona ngensuku zalamuhla sisamukela uhulumende nge-21st century ongene ngekhulu, sithi sikhangele ukuthi uhulumende lo ongene ngekhulu uzahlungisela ama-elections azaba free, fair and credible. Kusho ukuthi silohlupho njengabantu, iZANU kayingeke yenze ama-elections a free, fair and credible.
Nansi indaba baba uNkomo yakhuluma. Ubaba Mhlanga uthi ngeke lenza ukhetho olukhululekileyo njengebandla leZANU-PF.
Well, umbuzo wami wokuqala ikuthi then how do you judge umuntu ungafiki lapho kumele ukuthi ujudge khona? Okwesibili, nxa ekhuluma ngokuthi is unconstitutional, ngenye indlela uvele sithi iparlamente yeZimbabwe is unconstitutional, because in my view ukukhitshwa kwakhe kade kuvele esiya impeachwa eparlamente. Awujudge ungafiki lapho kumele ujudge khona. Abe-America bathe sifuna ukubona ofuna ukubona uzabona then abesejaja esenza isinqumo based on asekubonile.
Ubaba uNkomo uthi ungabambi inhlwa ngekhanda baba uMhlanga.
Kunjengokuthi isela uvele ulazi ukuthi lihlala litshontsha yileli sela obusithi hayi nginika i-second chance ukuthi ngiprove even nakumakhelwane ukuthi azibone ukuthi lisela kumbe hayi anje vele siyakwazi.
Baba uNkomo, khona kuqakatheke kanganani ukuthi ele Zimbabwe lidlelane kuhle lamazwe omhlaba?
Ukuqakatheka kokudlelwana lamazwe omhlaba wonke yinto eswelakeleyo ngesikhathi umgabe iminyaka yonke le ekhona ebe yimistake. Nxa ungumuntu nxa wenza imistake kumele uvume ukuthi ngenze imistake. Now inkulumo kaMhlanga lilungelo lakhe uku-analyze ngendlela a-analyze ngayo and mina I will not make an apology ngalokho engikuthile ukuthi nxa bejaja bazajaja ngemva kwaleso sikhathi anti bathe bafuna ukubona ngababone ukuthi kuhambe njani bese bejaja bona.
Sengikubamba umlomo Nkomo, utsho ngibuze nje kancane, utsho ukuthi impeachment was imminent ngemva kwekhu
nazana analyze we mana. Analyze the way you want to analyze it. But when I'm saying mind, and you're saying your mind. That's my opinion, and I stand by my opinion, and you won't change my opinion. Zwana, mina ngiyayihlonipha opinion yakho ngombono wakho, and I expect you to respect my opinion.
Ngiyashoniphe yakho ikungubuzumbuzo yi-democracy.
Ikuthi ukhatshana awulandelanga. Nxa wawulandela.
NgangiseZimbabwe. Actually ngangiseSouth Africa kusenzakala. So singajoni isiqambelana ngangisedizane laye. Wonke okwenzakalayo sasikubona siyakwazi. Akufihlalalanga kulezi nsuku sile internet
e-100%.
Manje.
Kuthi ukuthi umbono wakho angiphikisani lawo. Nxa wabona ngaleyo ndlela. Indlela wabona ngayo. But mina ngikhuluma ngendlela engiyaziyo.
Awubona ngamasosha ezi-3D.
Baba uMhlanga uyatsho asikuthiye khonapho ukuthi ngombono wakhe layo ubaba uNkomo.
Yi-problem abanezayo labo yazi ukuthi abantu bangikhona
bayini. Hayi. Zwana tungamilayi. Ngayesesithi i-problem yabantu bezano. Then I've said my mind. That's the end of the story.
It's a disappointing thing, Nkomo. Ngesuku zalamhla lokho liphikitswe ligangelelo.
Umnumzana Brilliant Mhlanga yincwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Effort Nkomo. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Iqula leziphathamandla ezikuhlelo lwe-Millennium Challenge Corporation lisanda kwethekelela ilizwe leLesotho lapho lizama ukwehlisa khona inani labantu abahluphekayo. Uhlelo lolu lukhangelelwe ukuthi luzathuthukisa umnotho welizwe leli njalo lokwenza kube lenhlelo zikahulumende ezibalulekileyo. Iqula leli lenze umhlangano leziphathamandla zikahulumende weLesotho abakhokhela amabandla aphikisayo, amalunga enhlanganiso ezizimele zodwa kanye labaqondisi bamakampani atshiyeneyo. Bekuxoxiswana ngohlelo lolu olukhangelelwe ukuthi luza kuqula impilo kaZulu. Ngaphansi kohlelo lolu abantu banikwa imadlana yokusungula inhlelo zokulwela ilungelo loluntu njalo lokwenza ukuthi kube lenkululeko egcweleyo. Uhlelo lweMillennium Challenge Corporation lulwisana lezinto eziningi ezibhekane labantu nsuku zonke ezigoqela ukuswelakala komlilo kagetsi, ukuswelakala kwamanzi lokunye okufanayo. Amazwe angaphansi kohlelo lolu yilawo abonakala ukuthi afisa ukuthi abantu bahlale kahle elizweni labo njalo bekhululekile. Ukia Kim umsekelo womqondisi weMillennium Challenge Corporation uthi babona engani ilizwe leLesotho lifuna ukuthuthukisa umnotho kaZulu ngemfanelo. Omele ilizwe leMelika kweLesotho uAmbassador Rebecca E. Gonzalez uthi kuhle kakhulu ukuthi uhlelo lwakuqala lweMillennium Challenge Corporation lwenze ukuthi kwenziwe olwesibili kweLesotho.
Amazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Hayi, akusela sikhathi. Mthokazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00.